So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mtwazi omuhle siyalamukela kumsakazi we-Studio 7 namhlanje ngolwesithathu mhla ka-28 ngolwezi 2018. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje kulabantu abathi i-commission ekhokhelwa ngumnumzana Phalema Mohlante isitshaya iganga okumangalisayo.
Kuza kuba nzima ukuthi abantu bakuhlonzise kuhle bakuzwisise ukuthi kuvele kuyangaphi ngoba kuyingxabangxoza.
Ibandla lezanupf likhuthazwa ukuthi liphumele egcekeni ngempumelo yokhetho olwenziwa lonyaka.
IZANU kumele iqonde ukuthi yona ivume lapho ephambanise khona kuhlalwe phansi lenkokeli eziphezulu ezethu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Kulabantu abathi akusaqedakali ukwenziwa yi-commission ehlolisiswa ukudutshulwa kwabantu ngonqabakazi eHarare ekhokelwa ngumnumzana Phalema Mohlante owayengumongameli welizwe leSouth Africa. Bathi abanye abantu baqamba amanga kukhomishini le besenzela ukungcolisa abaphatheka kwezombusazwe. Ilengi labo lithi kababoni ikhomishini le isethula ukuhambelana lomsebenzi wabo bengaqeda ukukhuluma loZulu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele ingcwethi yezombusazwe ezimele yodwa uNkosikazi Priscilla Ndlovu.
Kuza kuba nzima ukuthi abantu bakuhlonzise kuhle bakuzwisise ukuthi kuvele kuyangaphi ngoba kuyingxabangxoza. Ngikhangele nganifa ezinye izinto zangikhona ezilethwa kuyona le ikhomithi. Angazi kube sabe zivele ziqondane lakho kumbe nabantu abafuna ukuthi bazwakale labo ukuthi bakhulume ngoba kukhona okunye okubahluphayo emphefumulweni yabo.
Abaningi ubona zani bethula iqiniso na kukhomishini le?
Hayi, ngingathi mina into engikhathazayo kakhulu ukuthi abantu sikhangelele ukuthi okuza kuphuma lapha kuzasinceda kumbe kusoze kusincede sokwedlula. Siyathanda ukusola kakhulu njalo indaba le yindaba eqakathekileyo kakhulu okumele ukuthi nxa uhamba usiya kuyo uhamba uzazi ukuthi uyakhulumani ukhuluma iqiniso. Kodwa ungahamba kungabanye abahamba umuntu esiyadinga ukuthi lami ukukhuluma kuthiwe ngithikile khona akusoze kuphumelazo. Kuza kwenza kube nezinto eziningi kakhulu ezihlangeneyo ezingasaxakulolekile.
Kodwa ke ubona ngani yena-ke umnumzana Mohlante labantu bakhe laba abakukhomishini bayalalela kumbe okunye kuzabehlula ukuthi bakuhluze kuhle ukuthi kuhamba njani?
Bayalalela kodwa ngenxa yokuxubaniswa kwezindawo ngibona ngani kho lapho kuzabehlula khona ngoba nxa kuyikhomishini le indlela emi ngayo, indlela abantu abayisola ngayo, indlela abantu abahle besole ingakapheli, kuzakwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi kathi vele bazahluzane. Bakanze bahluze ngenxa yokuthi vele baningi asebesolile, balutshwana abakholwayo ukuthi kufuna kuzaphuma kulutho. Kungaze kuphume sizasola kuphela. Kungayisikho esikumeleleyo esikukhangeleleyo abasolayo kuthithi vele bale mpumela abayikhangeleleyo kuzaphuma ingehluleka ukuphuma yena lani mpumela kuzaba ludulo.
Ubona ngazani nxa sesingakhuluma ngokuthi kuyaphumani kukhomishini le wena bukhangelele ukuthi kuphumele?
Mna bengikhangelele ukuthi kuphume udaba abaluhlosile olokukhangela ukubulawa kwabantu lokhu ngesikhathi sama-election. Aluthi lungaxakululwa kuphume lo mboniso ebantwini ukuthi hayi thina sihambe sosibuza abantu abangaka abaqondane lalokhu esesikuhluzile phakathi kwezindaba esizizileyo yilokhu. Abantu labana be-commission bebese besenza i-recommendation kuhulumeni ukuthi hayi thina ngendlela esikubone ngayo i-recommendation yethu lide sesokubonakala ukuthi uhulumendeni uzathatha anyathela bani.
UNkosikazi Priscilla Ndlovu yingcwethi ezimele yodwa sixoxelayo ese-Washington khonapha kwele Melika. Kusenjalo ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi ibandla le-ZANU-PF kumele livume ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kakhethwanga ngemfanelo ukwenzela ukuthi ilizwe lithuthuke ngemfanelo. umnumzana Volta Moyo okubandla leli uthi ilizwe lizaqhubekela phambili dibhidlika nxa ibandla leZANU-PF lingakhulumi iqiniso ngokwenzakala kukhetho lwalonyaka.
IZANU kumele iqonde ukuthi yona ivume lapho ephambanise khona kuhlalwe phansi lenkokeli eziphezulu ezethu kubonisana.
Kodwa libona ngazani bangavuma khonokho baba Moyo?
Ngoba bengavumanga kutsho ukuthi abafuni ukuthi ilizwe liye phambili, ngoba thina singaza ke sibe yithe sivumayo bona abakufunayo, plus singaza ke sibe ngabajijinyiswayo sometimes, singaza ke sibe ngabazingelwayo sometimes. Kuyacina lapho ukuthi ozingelayo ucine ezingelwa layo. IZANU kumele ihloniphe intando yabaningi, ngayo ningasoze ihloniphe intando yabaningi ilizwe lingaza ke lilunge, ngoba iliqiniso ukuthi MDC lama-supporters amaningi. Ayisinto engathathelwa phansi, ayisinto ongathiwa ngamanga ukuthi MDC iwinile. Nxa bona babewinile besiza bona abantu abaningi abosomabhizinisi babuye kuzoinvesta elizweni. Ilizwe ukuthi libe nje ukuthi abantu abaphandle la usomabhizinisi abaningi bayakwazi ukuthi iZANU ayiwinanga, babusa ngamandla. So umuntu uyabe sesaba ukuthi azofaka imali yakhe endaweni yezinjalo, imali yakhe ingavuka sasa kungasela lutho.
Ye, kodwa ubona zani iZANU ingavuma yini ukuthi yadliwa?
Kumele ivume nxa yokuthi baqinisile ukuthi bona bakhokhela abantu njalo bafuna umkhono utshintshe, bafuna abantu baphile kuhle. Kumele bathi to reconsider amanye ama-facts ukuthi ilizwe liye phambili. Nxa bengasoze bavume, it's unfortunate.
Umnumzana Volta Moyo webandla le-MDC elikhokhelwa nguNelson Chamisa sixoxe laye ekhonangale-ke kwele-Johannesburg. Kodwa-ke umnumzana Belief Gawule webandla le-ZANU-PF uthi abakubandla le-MDC badlala kubi.
Angabantu abangafuni ukukhuluma kumbe ukuthi kukhulunyiswane, kodwa ngingananzelele ukuthi konke khonokho abakwenzayo, konke lokho kade beloku be-organize into ama-demonstrations abo thi ama-demonstrations anjani, konke lokho abantu abangafuni ukukhuluma, abantu abale-agenda yabo nje ukuthi bayenze izinto zabo nxele ngendlela abangafuni ngayo ukuthi kubanjwane kusetshenzwe ndawonye. Kodwa nginanzelele ukuthi siyakubona khonokho njalo umongameli ubelindele ukuthi abayengeje kukhulunyiswane kusetshenzwe ndawonye ilizwe liye phambili, kodwa abakufuni khonokho.
Pho-ke ngubani ongaqhatha indima lapha sibe ukuthi kuqaliswe phela inkulumo lezi?
Okwakuqala, abantu be-MDC bona bamele bazinuke amakhwapha, babone ukuthi umumo lo wabaphakathi kwawo osiphakathi kwawo bengabi yingxenye yokuncedisa ukuthi abantu bebephakathi kobunzima, ukungavuni ukuthi kukhulunyiswane. Bavume nje ukuthi ukhetho ludlulile, ukhotho selungemva kwethu, sesiya phambili, ilizwe selisakhiwa kuyiwa phambili, bese belindele ukhetho luzabuya nxa befuna ukuthi ikhulumento ezokhethwa. Kodwa okwakathesi okwabangakwenza kuphela ukuthi bathi ngesilimi lwabaningi bathi swallow their pride, bavume ukuthi akuhlanganweni kusetshenzwe ndawonye, babe yiwo njalo bazimiselayo ukuthi akukhulunyiswane. Ngoba iZANU-PF vele ivele ekuqaleni ngemva kokhetho ithe asikhulumisaneni sihleleni kuhle izinto ukuthi isikhambeni siye phambili. Umongameli balindele, umongameli balindele sibili ukuthi xa kungathiwa kusasa bathi bahlambululile bavume ukuthi kukhulunyiswane, umongameli uyabamukela ngezandla zonke ukuthi kukhulunyiswane ukuze abantwana beZimbabwe basebenze ndawonye ngokumanyana baqhubele ilizwe liye phambili.
Lo ngumnumzana Belief Gawule okubandla le-ZANU-PF sixoxelaye ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Sike sikhangele ezethulwa ngamaphephandaba kwele Zimbabwe. Uhulumende uthakazelela ukutholakala kwe-lithium eZimbabwe. Umsekelo womphathitambo wezomgodi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuthi uzavula umgodi wekwemba ilitsheleli namuhla. Lokhu kwethulwe ngumsakazo we-ZBC. Ibandla leMthwakazi Republic Party selilamakawuso alotshwe ukuthi bangabahlamuki abahlaselwa libutho le-5th Brigade ilizwe lisanda ukuthola uzibuse. Abantu ababili sebebulewe ngumkhuhlane we-cholera eMount Darwin. Abafika phose amajumi amathathu abahlaselwe ngumkhuhlane lo basesibhedlela kuleyo ndawo. Lokhu kubikwa liphephandaba le-Herald. Iphephandaba le-Chronicle libika ukuthi abantwana laba ababalisi besikolo seMandwandwe High School enkulumane kobulawayo sebesesaba ukusebenzela endlini yesayensi lapho kwafela khona umbalisi owahijwa yintuthu yalokho ayekuvezela abantwana. Yes, yakwazi ukuthi kulesikhathi senu lapha esininika khona ukuthi likhulume phela okubhathelane lani lapha sendaweni esijeneyo. Nxa ufuna ukuthi-ke uxoxe lathi lapha ulakho ukuthi uye kuwhatsapp ufike ufitizele okwisibhono konakana ukuthi record ubesusinika-ke ubesusithumezela khonokho okurekhodileyo kuwhatsapp inombolo ithi 012024650318. Nzaphinda njalo 012024650318. Okwalamhlanje ke asizwe ukuthi silani. Uzulu uthi ukudula kokudla lokunye okutshiyeneyo okuqakathekileyo kuza kwenza kube nzima ebantwini abaningi lonyaka ukuthi babe lekhefu lekhrisimusi elihle njalo elipheleleyo. Asizweni uNtungamini Nkomo weStudio 7 exoxa lokhansila wakobulawayo uMnumzana Mlandu Ncube labalandeli bomsakazo weStudio 7.
Ngonyaka kuyadanisa vela kujengisi lokuthi selisondela ikhisimusi. Kuzithulele nje edolobheni uzathi mhlawumbe ngoFebruwari. Abantu nje bazidubekela okufana akutshengisi lalutho. Lokho kuthule okwazisa abantu imali kabanayo emabhenki kakunama bayazidubekela nje. So lo nyaka sazi ukuthi kuzaba ikhisimusi elinjani.
Kodwa uhulumende uthi kungani kuba lobubelo mbijana impahla eningi sitholakala ezitolo kanti le ntengo la iyehla ngokusho kwakho uhulumende.
Kuya ngokuthi basho ziphi izitolo. Uyabona laba abantu baya besithi izitolo ngoba bona balemali yokuphuma bethenga eSouth Africa. Mhlawumbe batho izitolo zeSouth Africa. Lapha kwelakithi eZimbabwe izinto lokho zingekho. Angibasoli mabesitho njalo ngoba bona lapha abathenga khona labantu emazweni kukhona. Kodwa kwelakithi lapha akunalutho. Bakhamba amanga ngeviki ephelele bathi amafutha ezimoto akhona. Kathesi kuyona liviki basebesithi amafutha kasekho ende kawakho. So bona mhlawumbe lapha abathenga khona le mazweni ukhona, kodwa lapha eZimbabwe akulalutho.
Zikhona nje iindwendwe zezimota kobulawayo zikhuluma nje kumbe vele kawakho amafutha okuthi lokulayina vele akusizi.
Vele kawakho na amafutha. So ngani lokhe kuviki edlulileyo aze abuya ngesonto le isonto edlulileyo. Bathenga phela kathesi ngikhuluma nje emagaladini kuzibethela umoya.
Emashopu yiziphi impahla ongathi ziyasilela?
Nxa kuyikhisimusi abantu bajale ukuthenga oflower, bethenga amafutha okupheka, bethenga omazoli, bethenga izinkwa. Zinezinto engizivalisayo zivele kazibonwe ezitolo. Ziyazila okwakathesi eziyiliso lentwana. Abantu kabasaziboni. Ungazithola usikuthola zithengiswa esitaladeni and esitaladeni seneso ziyabe zibiza inkalakatha yemali abadala abangenayo. Ngitsho sibisa amabhisikithi ezitolo ngani asephela.
Ngithathe umlaleli wethu wawuqala unqabeni Nyanda yemkhonto Khumalo. Kunjani Khumalo?
Hayi ngiyaphila njani lonko.
Hayi singabuza wena.
Hayi lathi nje siphilile.
Yeah, sibambe ungaphi kweSouth Africa?
Namhla ngiseCampton Park.
NgiseCampton Park.
Ngaphandle. Ya ngaphandle nje kancane kweGoli eTown.
Aha, uyizwile indaba Khumalo. Ungabe usulungiselela ukubhekisa amabombo ekhaya yini njengoba selifikile phela ikhefu lekhisimusi?
Lo nyaka kuza sehlula baba uNkomo ngoba lokho ebesikhangelele ukuthi isiphica ngifundo zethu uMthuli Ncube uza senzela khona akasenzelanga khona, kukanti ukhuphule nje intengo yamafutha emoto zokuhamba. So lokho futhi khona ukuthi yonke into izakhuphuka la iye phezulu. Kukanti ikhuphuka njalo ilizwe lakithi alila mali ebambekayo ukuthi lakhona ule mali ekhadini ungenelisa ukuyayidonsa ebhenki. So lokho kuqhubekisa isimo sasekhathi siba nzima kakhulu okusenza ukuthi thina esingaphandle kwelizwe kube yinto esomele sisebenze nzima ukuze senelise ukuthola imali zokuthumela ekhaya xa abadala bathole ukudla. So konke lokhuyana baba uNkomo kulimaza kakhulu abantu abaphakathi kwelizwe labantu abangaphandle kwelizwe. Kukanti-ke uhulumeni omutsha lo besikhangelela ukuthi uzakwenza izinto ngendlela okuzaba lula ukuzulu wonke, kukanti izinto ziqhubeka zisoma zisiya phambili.
Sithathe njalo omunye umlaleli uPhathisa Moloyi. Mnumzana Moloyi, ngiyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga baba, ninjani kethu?
Hayi siyaphila, singabuza wena.
Yes.
Yeah. Yeah. So ilungiselele yini kefu lekhisimusi lapha?
Silungiselele baba, kodwa kunzima. Kunzima kakhulu ngoba khathesi kufanele sithengele abantu into abazozidla, sibuye sithengele lezifuyo ngoba ziyawa khathesi emakhaya. Nakho futhi ukudla kwakhona noma sithi siyakuthenga kwenkomo akusatholakali, sokutholakala kanzima. So kunzima kakhulu nje impilo esiyiphilayo ngoba sesisebenzela khona ukudla, ayikho i-development esingayenzi.
Laba-ke ngabalandeli be-Studio 7 abakade bexoxa-ke lo Ntungameli Gomo njalo kulo kansela wakwaBulawayo uMnumzana Malandi Ncube. Ake sizwe okulandelayo.
Ke lapha ngo-1990 ngaphuma ngo-2011 ngabele ekhaya ngaphenduka ngo-2014. Khona ukuhlala kuyahlaleka, izinto zonke zikhona umuntu uyazithola, but akufani lekhaya.
Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso yamazwe wonke omhlaba jikelele e-United Nations ithi amazwe wonke kumele avimbe ukugugudeka komhlaba okwenza ukuthi kukhuphuke isikhudumezi somhlaba. U-Steven Hillenberg waloba u-SpongeBob SquarePants ophuma kumabonakude othandwa ngabantwana kasekho. Iphephandaba leGuardian lithi uMnumzana Paul Manafort wayengumgcinisihlalo womkhankaso kamongameli Donald Trump ngesikhathi sokhetho ngomnyaka ka-2016 wenza imihlangano emithathu lomnumzana Julian Assange owe-WikiLeaks esanda kungena kumkhankaso kaTrump. Izulukandaba lamhla sixoxa lesizalwane seZimbabwe esiselizweni leCanada. Akuthi ngizwa ukuthi nilobani khona becingweni. Sabona mfowethu.
Yebo mfowethu, kunjani mfowethu? Lapha okhuluma lo Fortune Moyo.
Yebo Moyo, kunjani?
Hayi, ngiphilile mfowethu, amakhaza kuphela, kodwa hayi, ngigcine saka.
Hayi, kunjalo-ke. Udabuka ngaphi empilweni?
Yamna mfowethu, ngiphume e-Echelocho. E-Echelocho komagoja abazi e-Echelocho Center kanye-kanye kopha.
Wafika nini khonapha e-Canada?
Well, e-Canada ngafika ngo-2001.
Mm-hmm. Wawudingani?
Eyi mfowethu, ukuhamba ngamazwe ngamazwe ngidinga ukufunda ukuthi ngiqhubeke ngezifundo mfowethu, lam kwenzeka ukuthi ngithole lawo ma-degree ngibuyele kwelakithi eZimbabwe ukuthi ngiyethuthukisa lam ilizwe lakithi.
Singathi kwamanje-ke ubaba uMoyo wenzani empilweni?
Ya, mina ngingu-electrician mfowethu, ngenza ama-logic controls, diagnostics, controls and pneumatics. Ngiyakhava nje izinto ezingenelana lamagetsi.
Yes.
Uvesa nxa abantu bakithi bemazi ukusebenza ezesa.
Aha, singathi yikho vele wakufundelayo khonokho.
Yikho lokhu engakufundelayo mfowethu.
Uyabe uvele usenzani?
Yimi engabe ngikulungisa, ngihlola nxa siba le nkinga, yimi engikulungisayo konke lokhu.
Singathi ukhangelele vele zomlilo kagetsi lapho ukuthi ubuya ngendlela eyiyo.
Yikho kanye mfowethu.
Ye, so-ke ubaba uMoyo ulabantwana yini khonapho eCanada, uphila njani kodwa?
Mfethu, ngilabantwana ababili, uJafa ule-21, uSisinyana ule-9, babili nje abantwana engilabo lapha mfethu.
Kuyasebenzeka kodwa kuyatholakala kuyimadla namjani?
Hayi, khona kuyatholakala mfethu, okuyimali kwakhona akufani, kodwa hayi kungconywana.
Ye, singathi nxa sukhangele impilo yakho sibili, ubona ngazani ufisa ukuthi kwenzakaleni ukwenza ukuthi guquke kulalokho okwenzayo khona manje?
Yazi mfowethu, isifiso sami kakhulukazi ngesokuthi ngibone ilizwe lakithi kusiba le mpumelelo, abantu bathole ukudla, bathole ukwelatshwa ezibhedlela, sibuyele emasikweni ethu wobuntu.
Mhm.
Ke ngifisa kakhulu le.
Manje kungabuya njani khonokho ngokusho kwakho?
Kufuze sihlanganise amakhanda, abasekhaya nalaba abasekwamanye amazwe atshiyeneyo, sihlanganise amakhanda sikunanzelele ukuba ilizwe lethu lenotho emangalisayo, ukuthi singahlanganisa amakhanda singenza into eziyizimanga lathi sikhuphule ilizwe lethu.
Awu, ubone-ke nsizwa kwethu, singathi-ke valalisa abalaleli khonapho.
Ngithi kubafowethu labodadewethu, sizame ngezinye indlela ukuthi siphathise elakithi lathi siqhubeke ngobuntu bethu ngamasiko wethu emazweni lapha kulobunzima obuningi kakhulu, kodwa ekhaya kuletha ukujabulisa lempilo ende ngokubambana sonke hayi bafowethu ngibona kungalunga singaba le njongo efanayo nje enye ngiyabonga bafowethu
hayi lathi sibonga kakhulu ke ungathinela kusasa mfoka moyo
akulungile mfowethu inkosi ibusise
hayi lawo kube njalo ba
Usigaba esikhangela khona ezemelika silendoda lapha evela kweZimbabwe uthi sizwe ukuthi silobani.
Uhlandla lethu lapha esiqoka khona lezi zalwane zeZimbabwe esihlala kweMelika. Silobaba owili Khliziyo ecingweni. Baba Khliziyo kunjani?
Hayi ngikhona njani.
Sizisiphila kakhulu. Kunjani lapho khona khona?
Hayi khonokho angifani nje ekhaya.
Ye ungaphi khona?
NgiseBaltimore, Maryland.
Kunjani Baltimore?
Hayi Baltimore right sona uqanda nje.
Wafika nini khona?
Originally ngifike lapha ngo-1990 ngaphuma ngo-2011 ngabele ekhaya ngaphenduka ngo-2014.
Singathi ukuhlala kwakho lapha kunjani kodwa?
Khona ukuhlala kuyahlaleka izinto zonke zikhona umuntu uyazithola but akufani lekhaya. Ihliziyo isekhaya.
But njengoba ukhona lapha ke mfowethu singathi uphila njani? Njalo uyasebenza kumbwenzani?
Ukuphila lapha ngiyasebenza. Ngisebenzela uhulumende weMaryland. Ngisebenza project management.
Yeah, unjani umsebenzi wakhona?
Hayi kusebenza kuyasebenzeka. Akufani le private sector but akumsebenzi.
Singathi nxa uvuka nje ekuseni uphinde uphenduke ngekhaya, uyabusithi nxa uvela emsebenzini wenzeni?
Nxa ngifika endlini lapha nje ngicabangela emuva engivela khona, ngabe ngizivikelela izinto zekhaya, iwalinyuzi ekhaya ku-YouTube, ngizivikele ama-shows ekhaya ku-YouTube nje, otherwise okwami nje after being home ingqondo yami isekhaya.
Yes, singathi lapha-ke uthethe kumbe wakathathu ume njani?
Aya, nangithathanga labantwana nje kuphela kodwa angithathanga.
So nxa sikhangela-ke ngempilo yakho khonapho ubona zani uzahlala okweminyaka emingaki?
Mboni sibiling na ngesifiso sami ngokuthi ngiyaphumelela indlela yami. Ngabe ngiyakhumbula emuva njengokukhumbula kwami ngo-2011 ngizimisele ukukhumbula futhi emuva.
Singathi owakuletha lapho uye khona lekhaya kwini?
I originally I came here mbuya esikolo ngumuntu obuyelayo nje after 2-3 degree yami computer science. But first degree led to second degree, then things momo waba move ekhaya. Umuntu wasehlala lapha wazagcina waba ngala.
Ubuhlezi elizweni elingaso lakho kunjani kodwa?
Hayi khona akusikho, akufanele kuba sekhaya. Ngakuthola konke zithi ukuthi I'm working professionally. Ngi-right, but kodwa akufanele kuba sekhaya. Ekhaya sekhaya.
Yes.
Ukuthi umuntu abe sekhaya ngabe impilo yakhe ingani ichiyene nje, but siyabona ukuthi uma ungikhona awulunganga, but at the same time kodwa kwasekhaya kusekhaya kokithi ngekwakuphikwakokufulathela.
Yes, so-ke siyabona ukuthi isikhathi siyajoba sibele lapha babanhliziyo, kodwa singakehlukani lawe akusithulela amazwi akho ngelizwe leMelika ukuthi ubona njani nakhona kunxa abantu bevota ukuthi kwenziwa njani, uyakuthakazelela kumbe akuthakazeleli?
Mna ngingathi ngiyakuthakazelela as much as kodwa sibona ukuthi nxa ngicompare le ngiyangikuzo kwamanye amazwe emazweni akithi, kungani okwalapha kungcono kunalokho esikubona kusenzakala emazweni. At least siyabona nje ukuvota kwangikhona kungani nxa kunokuphikisana kugcina kusiwa lama runoff and things like that. Angitsho ukuthi ku-perfect ngoba siyabona ukuthi hhayi ziyayenzakala, kukhona ukuthi labo okwenzakalayo ekuvoteni kwangikhona siyakubona, kodwa kukhanya ngani ubuhluzekile kunalokho esikujayele siyasibuze.
Udaba lwetuluma lapha-ke babanhliziyo, sibonge kakhulu umfowethu.
Hayi kunibongele la mdube ngokunithinta baba.
Zulu liyaduma, bonanti zulu liyaduma. Izulu, bonanti zulu liyaduma. Zulu liyaduma, bonanti zulu liyaduma. Izulu, bonanti zulu liyaduma. Zulu liyaduma, bonanti zulu liyaduma.
Ndaba lamhla ke ngilomunye phela umasikhandi lapha emoyeni ke ngilo baba umkhosi. Sisabona mfowethu?
Yebo, ninjani mfowethu?
Ngiyaphila kunjani?
Ngiyaphila.
Akunje kuthi wena udabuka ngapi?
Umkhosi ubuye ngayi ezidilini esigabeni sakobhuka.
Ye, singathi vele ibizo lakho mbani? Ke sibonge.
Mina ibizo eli kubhethi ngu-Omega Ndlovu.
Itizulu ladume mini funa ukuyobona intombi yami.
Uhlala ngapi okwamanje?
Kathesi ngihlala ePhumula South la.
Ye, singathi umculo wakho umculo njani?
Ye, mina ngenza umasikandi osambhaqanga.
Waqhasa nokucula vele.
Cula ngiqale kudala kodwa ukurekhoda ngiqale ngo-2013 first album Shele Ndami. Then esibili yazoba ngo-2016 ethi kwangenza ukufa. Esithathu iyephume this year ethi yona uyokunenhlanhla iphume ngo-June.
Singathi wena nguwe okompoza ingoma zonke lezi?
Yeah, yimi ngikompoza ingoma zonke.
Kunjani kodwa ukucula? Kule mali yini?
Ah, ukucula isikhathi esiningi thina njengabaculi siye sithi thina noma kungenamali noma kunemali ukucula uma kuvele kulithalente kwesinye isikhathi kuyinto oyithandayo ngoba umuntu kubalulekile ukuthi ayenze into ayithandayo azizwa nje efree kuyo kunokuthi usukuye kwenza into ongayithandiyo usuka lapho noma ingakuniki imali kodwa wena uyabe ungakhululekanga ngaphakathi khona kunemali ma ngabe uthe waba nenhlanhla ngoba abantu bahlukile so ngeke kufane ukwenza yona Zulu liyaduma.
Ujoli ba.
Kusho ukuthi izulu liyaduma mhlawumbe ngigonyiwe kogodlwayo. Ngiyombona kanjani njengoba izulu liduma isho kanjalo leyo ngoma. Bese kusibana letha amadimoni ethi noma silala noma sivuka sikhoshela amadimoni uNkulunkulu ezweni leso
sizowanyathela amadimoni ngegama lakho baba sizowanyathela amadimoni
ngenxa yeziphithiphithi eziyabe zisenzeka elizweni sigcina nathi sikhathala njengabantu ekuthini qala sinethemba sigcine sithi hayi sikubuyeka kuNkulunkulu
awayasopha nkosi sikhoshele wona amadimoni axoshe nkosi ayasihlupha sihlushwa abathakathi yenzini yobasi sihlushwa abakhunkula
ye luzo njalo umculo kwamkhosi phela ushaya kuzwele phela ke siyafisa ukuthi sibe silethulela elikufisayo Zulu kandaba uSteven Kumbuzi uthi mina le ndaba yekhomishini angiboni kuphuma anything ezasothisa uZulu kube sokubuya njalo lo Musa Mazibuko uthi hayi into le yenzakale eHarare kodwa kulo muntu ofakaze uhlizolo ngokutsho kwakhe kodwa mbona zani isikhathi sesidliwe ngumangoye singakaphumi lapha enkundleni uthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje kulo bantu abathi ikhomishini ekhokhelwa ngumnumzana Khaleme Mahlante isitshaya iganga okumangalisayo ibandla leZANU-PF likhuthazwa ukuthi liphumele egcekeni ngempumelelo yokhetho olwenziwa lonyaka siluqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngasidibane ntambama ngo-7:30 p.m. Oliver Lisayo, uCape Stube.